Umongameli Joe Biden wele Melika uthi ilizwe lakhe lizaqhubeka liphathisa ele Israel lize linqobe ekulisaneni elikwenzayo leqembu lebutho ele Hamas elakwele Palestine. UBiden wethule lombiko ngesikhathi ese Israel lapho aqhube umhlangano lenhloko kahulumende yalelo lizwe uMnumzana Benjamin Netanyahu, yena othe iHamas yiyo ebangela ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ngoba isilwa icatha ngabo. UMongameli Biden utsho lamazwi ngemva komhlangano awenze lenhloko kahulumende le Israel uMnumzana Benjamin Netanyahu ethi ilizwe lakhe lilungiselele ukuma le Israel ize inqobe iHamas eyiyo ebeloqalo ngokuhlasela iIsrael.
I want you to know you're not alone. You are not alone. As I emphasized earlier, we will continue to have Israel's back as you work to defend your people. We'll continue to work with you and partners across the region to prevent more tragedy to innocent civilians.
Ngifuna lazi ukuthi alikho lodwa njengalokhu esakutshoyo ngaphambilini. Sizaqhubekela phambili sisima le-Israel ngesikhathi lisebenzela ukuzivikela kanye lokuvikela izizalwane zenu. Sizaqhubekela phambili sisebenzelani kanye labanye abasebenzelana ndawonye lani ukuze kungabi lokufa kwabantu abangelasici.
Ekhuluma emhlanganweni munye, uNetanyahu uthe ibutho leHamas yilo elifaka abantu makhaza enkozini ngoba lingelandaba lokufa kukaZulu okuyikho kwenza lilwe licatha ngabantu.
This will be a different kind of war because Hamas is a different kind of enemy. While Israel seeks to minimize civilian casualties, Hamas seeks to maximize civilian casualties. Hamas wants to kill as many Israelis as possible.
Impi le ichiyene lezinye izimpi. Ngesikhathi iIsrael izama ukuvimba ukufa kwabantu, iHamas idinga ukubulalisa abantu abaningi. IHamas ifuna ukubulala abantu beIsrael abaningi, njalo ayihloniphi impilo kaZulu wePalestine.
Uqhubekele phambili ethembisa ukuthi ilizwe lakhe lizakwenza konke okusemandleni alo ukuvimba ukubulawa kwabantu makhaza abangahlomanga ikakhulu abesifazane labantwana.
Hamas is responsible and should be held accountable for all civilian casualties. We saw the cost of this terrible war crime yesterday when a rocket fired by a Palestinian terrorist misfired and landed on a Palestinian hospital.
IHamas ilomlando wokubulalisa bonke abantu ababulewe kulimpi, njalo kufanele ibhekane lecala leli. Sibone ukwengezeleleka kwecala lempi le izolo lapho ibutho leli likhuthile labhomba isibhedlela. Amazwe omhlaba azondile ngenxa yalokhu, kodwa ukufuthela nalokhu akufanelanga kubhekane le-Israel. Kufanele amazwe wonke abone umlando weHamas. Siqhubekela phambili ngempi le, iIsrael izakwenza konke okusemandleni ayo ukuvikela uZulu kanye lokubona ukuthi abathunjiweyo bayakhululwa.
Olandela ezokudlelana kwamanje omhlaba lezombusazwe owayeyintethela izindaba elodumo eZimbabwe osesebenzela eBhilithane ubeka ithemba Mhlanga ukhuthaza amacele omabele ukuthi alandele imithetho yempi.
Kunokule mthetho khona lapha ekumele ihlonishwe ngamazwe wonke omhlaba. Umthetho ngangisho kusilwa ukuba le mthetho ezibhini ukuthi kumele sibone ukuthi imithetho le iyalandela. And singakukhangela kathesi ukubulawa kwabantu abangasiwo masosha ngapha eHamas kumbe ukubulawa kwabantu abangasiwo masosha e-Israel. Akukho emthethweni wezempi amazwe wonke omhlaba jikelele kumele njani wona awulandele.
Ekhuluma ne-Studio 7 ingcwethi yezombusazwe efundisa ekolitshini le-National University of Science and Technology, uMnumzana Stevenson Dlamini uthi ukubulawa kwabantu mahlayana akwamukeleki njalo amacala omabili kumele amise lokhu.
Ye, ngiyavuma kunzima ukuthi ngendlela impilo esiyiyo kuliwe ngendlela engathi lemkhuba esiyijayeleyo ngoba kabesi izinto zombili sekuliwa lokhuyana okuthungu akusaliwa lokhuyana okwenzela ukuthi hayi kuliwa abahlomileyo ngoba njalo sikhangele ukuthi i-Israel yena sikuthathe njengokuthi le yindlela yabo yokubisa i-terrorism. Ayisakuthathi njengokuthi nje ivikela nje izizukulwane zabo. Kodwa kulanto engathi engayichaza ukubulawa kwabantwana nabomama nje mahlayana.
Konke lokhu kuza kulandela ukubhonjwa kwesibhedlela se Ali Arab Hospital esiseGaza okubulalise abantu abedlula ingxenye yenkulungwane i-500. Impi le eqale mhlaka-7 Mfumfu isibulalise abantu abedlula inkulungwane phose lengxenye 1400 abe-Israel labanye abedlula inkulungwane ezintathu 3,000 eGaza. Abanye abedlula inkulungwane ezilitshumi nambili, i-12,500 balimala.